Tisendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuLwezi 2019 ngokufudube. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sikahulumende esisebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa esibotshwe izolo sikhangelelwe ukuthi sizamiswa enkantolo namuhla.
Umongameli wakhuluma wathi izakhi kathesini kwamazinyo ukuthi ilume iyaqhubekela phambili ngomsebenzi waizakhi. Lanxa abantu nje belokukhonona ukuthi kungani imisebenzi yakhona ihamba mbijana.
UZulu uthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ivala abantu amehlo ngokubopha isiphathamandla sikahulumende esisebenza lo mongameli Mnangagwa.
Abantu bezanuphefu bethi bona bayabophana ngamahlwane. Umnumzana uJoram Mgumbolo Mnangagwa abantu nje abavela khatshana besebenza bonke.
Abantu abaningi kwele Zimbabwe bathi bathwele nzima ngokuphanda impilo.
Abantu abazisebenzayo bathola imali zokuzobhadala ama-school fees, bazithengela amaphilisi, bathenga ukudla. Ungayizilisela lokunye kuqatha ukuka nezivula abantu abasasebenzi. Kuba nzima kakhulu ukuthi impilo zabo ziye phambili.
Zingakhuthwa umculo ezemelika lokunye okutshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Isiphathamandla sikahulumende welizwe leZimbabwe esibotshwe yiCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo sikhangelelwe ukuthi sizamiswa emthethwandaba namhla eHarare. Umnumzana Joram Gumbo obona ngenhlelo ezijeneyo ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa wetheswa amacala ambalwa awenkohlakalo owenza ukuthi uhulumende weZimbabwe alahlekelwe phose izigidi ezine zamadola $3.7 million. Iziphathamandla zeCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission zithi uGumbo obizwe ngabacuphi bayo watshelwa ukuthi uzamiswa emthethwandaba namuhla ulakho ukuvalelwa nxa abathutshisi bakahulumende bengalubeka kahle udaba lwabo emthethwandaba. Kubikwa ukuthi uGumbo wathatha isigidi samadola kuhulumende walungisa indlu kadadewabo uMavis Gumbo esithi kulapho okuza kuba isigodlo senkampani yeZimbabwe Airways. Kubikwa njalo ukuthi wadlelana lenkampani yokuthenga amafutha iyaphiwa umsebenzi nguhulumende ukuthi ithenge amafutha ezimota. Inkampani yeFirst Oil Company yanikwa nguhulumende phose izigidi ezintathu zamadola $2.7 million kodwa akwaziwa ukuthi imali le yenziwani. Abasekela ibandla elibusayo abanjengomnumzana Belief Gawule bathi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isisebenza ngendlela efunwa nguMnangagwa.
Izakhi yaqhubeka ngomsebenzi wayo. Umongameli wakhuluma wathi izakhi kathesini kwamazinyo ukuthi ilume iyaqhubekela phambili ngomsebenzi wayizakhi. Lanxa abantu nje belokukhonona ukuthi kungani imisebenzi yakhona ihamba mbijana, kayigijimi, kayihambi. Kodwa-ke khonoko okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi izakhi iyenza khonokhona yakukhulumayo ukuthi yaqala icubungulisise kuhle, dingisise kuhle, ithathe kuhle ubufakazi bonke obugcweleyo. Kule ndaba zingasiyangena emakhothi zingalahlwa. Ikhothi ikhothi imfumanise sibili umuntu. Nxa ukuthi uthethwe izakhi ithi nxa imthatha umuntu isiyamisa emakhothi iyabe ibonile ukuthi umuntu loyicala sibili. Yikho khona okwabakukhangelayo. Abantu abathi umfumile akusakhanyi lani la macala akhona akasakhanyi akusho qiniso lelo. Amakhothi indaba lesemakhothi. Amakhothi yiwo aza kutsho ukuthi ayiphetha njani indaba kamfumile. Ngoba izakhi yona ingabopha ikhambise ekhothi.
Ugawule uthi kukhanya engani ziningi iziphathamandla zikahulumende ezizabotshwa yikhomishini le ngenxa yenkohlakalo ememetheka eZimbabwe.
Abantu abaningi bazabotshwa. Ngabona izakhi yakhuluma ukuthi lama-cases athile aphambi kwabo. Ngamanye wonke ama-cases agoqela abantu abakhulu abalezikhundla ezinkulu kuhulumende.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende udlala ngoZulu. Omunye wabantu abalombono lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho ezimele yodwa.
Kanti phela kuvele kuyaziwa ukuthi nxa abantu bezanuphefu bethi bona bayabophana ngamahlwane. Umnumzana uJoram Mgumbolo Mnangagwa abantu nje abavela khatshana besebenza bonke bahulula indaba leyana eyokukhishwa kwaMgabe esikhundleni bebonke. Kanti kungani sokuthetha isikhathi eside indaba eyakhulunywa kakhulu entethezimbili lisane zeZimbabwe Airways elokhu engakabotshwa kuchuti nje njengoba abantu besitsho nje angamadlwane kuphela angibona ukuthi ukuba abantu belokhu bebona kubotshwa abantu bezana kula bantu abaningi abasebenza lomnanga kohulumeni kamnanga kho abavele besaziwa amacala abo inxabe kuthiwa bayabotshwa bengajeziswa bengavalelwa ngibona ngathi mina ozulu kule qiniso lokuthi hayi ngamandlwane la lokhu kuvala abantu amehlo sokufanele ukuthi vele bayikele nje ukukhuluma ngakho ukwenza ngakho ngoba bayalangisa ubaziyangisa ebantwini.
Umnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeKing Mzilikazi Royal Trust, uthi banenge abantu bazabotshwa ngesikhathi umnangagwa esesikhundleni.
Lapha ukhuluma ngengwenya izabaqedwa kwenyamazana zendle zinatha emfuleni. Ngibona besazobotshwa phela ingwenya ifuna ukuzigeza nxa esiyaphuma uyabe eseliqhawe okamnangagwa emhlabeni wonke. Loba nje sisazi ukuthi naye ungcolile kangakanani kodwa yena kathesi usevikelwe ngumthetho. Bonke abanye laba bazongena.
I-Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isanda kubopha unkosikazi Prisca Mufumira, wayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngemisebenzi lenswelo zikaZulu. Unkosikazi Mufumira wetheswa amacala okuthi wacobodisa inkampani kahulumende i-National Social Security Authority ngokuthatha amaqubaquba emali okungekho emthethweni. Wamanje sike sikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi uhulumende uzawenza umhlangano namhla lezisebenzi ezifuna ukutshengisela emigoqweni zikhonona ngeholo eliphansi. Induna ezitshiyeneyo eMatabeleland North neMatabeleland South zithi kule ndlala esabekayo lonyaka. Zithi indawo eziningi azisela manzi, abantu sebelamba njalo lezifuyo sezisifa suku zonke. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Chronicle. Uhulumende uthi uzadinga imali yokuvuselela umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation okwehluleka ukukholisa izisebenzi eziningi okwesikhathi eside. Lokhu kwethulwe umsakazo weZBC. Okwamanje sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi weStudio 7 esibathandayo. Likhuluma lomlilo wasenkaya. Yobana ngikhuluma nani njengamanje ngilapha kule South Africa. Uyazi ngicela ukuthi ngi-ede okuncane na. Ngibona ngani ukuze siqede lolu dubo olukhona la ekhaya eZimbabwe. Ikuthi abazame laba bantu ne-government yakhona ukuthi banikeze abantu ama-US dollar. Yabo ngibona ngani kungasiza ukuthi sivimbe yonke lempisho ekhona ama-strikes. Ngoba ezithize ngibona namhlanje amanesi eHarare aqalile ukustrike, ama-doctors astrike kudala. So uyabona nje ukuthi ezempilo nje zithe ukulimala, kulimala kakhulu abantu. Yabona ngoba yabona la abantu abaphezulu ma bethe bagula bahlangabezana lesimo esinjengaleso bagijima baye ngaphandle kwamazwe bashiye nje abantu baseZimbabwe besenkingeni enkulu kabi yokuthi basuthi bazoyaphi. Imithi ayikho, labo bafanele basize ama-doctors lamanesi njengobana bestrike ayihambi lento. Ngangcono nje banikeze labo abantu imali yama-US dollars labo bakwazi ukuthi baphile ngoba vele ekhaya kusaphileki. Ma uphethe yona imali yabo yaseZimbabwe le akunancedo minto zakhona zikhuphwa every 2 days or after 24 hours. Uyabona nje ukuthi kufana nomdlalo nje.
Ngisalibonani bantu beStudio 7 labalaleli. Mina ibizo lami ngisiba nguMuzi Chuma, ngiphuma le eBhinga ngokuzalwa ngizwala enkayi. Hey, ngiyezwa lo baba lo abantu ngugawule kumbe ngumhlobo bani lo muntu kumbe ubuya kuliphi ilizwe oyiliza lizelwe lapha ekhaya sihlupheka kangaka abeloko ekhuluma hey America mangabe bona ukuthi America akanandaba nayo ke why yena angafune enyi country ke ngamsiza ngezomnotho why lokho athi America America kanti iyo nje iphethe iZimbabwe yonke iAmerica yonke uwo wonke lamazwe abeloketi America bangabe lokho befuna ukusenza izilima nje sibadala sibangaka abantu bakithi izihlobo ziphelile lana ziphelela kuwo Bed Bridge abantu bedliwa zingwenya ngenxa yabo ilizwe lonke amazwe wonke sekagcwele abantu baseZimbabwe nobungathi uyapi Zimbabwe kuphi Zimbabwe abeloko ekhuluma amanyala umuntu emdala engaka asiphileli yena lana njengoba nayo yathi ukuthi kasiphileli America mangabe kuyikuthi uyakhona ukwenza izinto zomnotho lezi wayangezenzanga simngaka iminyaka sinzi lokho ebathatha ilizwe lana akayekela ukube lokho asihlukumeza lana lo baba ugawule wakhona lo hawu sihleli siphila kanzima abantwana bethu bahleli bodwa emakhaya sihleli sisemazweni sisebenza kanzima sisebenza sigijinywa ngapho siyachaya babe lokho bekhuluma nje into zabo yena mawungambuza khona manje ukuthi bona abantwana bakhe bakuphi abantwana babo bafunda kuphi badla buntofo ntofo thina abantwana bethu baphila kanzima kungenxa yabo laba bantu angabekele ukube lokho esiphalela amabhodo lana njengenkukhu ziphaleli lokho nje nobukhokho lana ukuthi zize zigijima hawo babe lokho beyengabantu laba bantu laba baqina ngathi lapha baqina ngathi lokho beyengabantu lana ukuthi abantu bebavotele
sanibonani bantu beStudio 7 siyanibingelela lonke bantu hey thina into esiyibonayo lapha bantu sicabanga ukuthi kuyafana vele ngoba le ndawo yaseZimbabwe le ngeke isalunga le ngoba la bantu still babusa ngodlame okungcono nje ukuthi vele mangabe kuthiwa kuyaliwa kuliwe mesi mabe getulwe bephume izano PF ngoba siyayibona le nto ukuthi vele still bazasihluphekisa njengale nto iyayenzakala 37 years umgabe ebusa ngodlame abantu behlukunyezwa behlupheka lamanje lento abafuna ukuyenza yiyo yelo abafuna ukuyenza sikhathele ngaba kwenzakale kona okubo okungayenzakala cela bephuma sabafuni yena manje mina ngombono wami mbona ukuthi la bantu sebedlalela phezu kwameva laba mase bengabe sebekhuluma ngeAmerica bethi bangahlukuleza iAmerica ngeke baze balunge yikho lapho bazochaywa khona abadlali bedlalela kuAmerica bazachaywa wonke ubukhosi lo abalaba buzaphelela phandle konke ngoba mase bedlalela kuAmerica bazachaywa phela.
Yelawo ke ngamazwi abantu abasithumele kuWhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Sicela ukuthi lisithumezele amazwi enu phela sizukuthi lithini ngokutshiyeneyo njalo lingathumeli phela onganokule nhlamba. Sifuna ukuthi sixoxeni sibone ukuthi sikhuluma ngani. Ye, siyabonga. Sesikhangele ke okwenzakala kumanye amazwe amafitshane. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi kulungile ukwenziwa lelizwe leMelika eselihlise inani lezipepheli ezizavunyelwa ukubuya elizweni leli ngomnyaka ozayo. Lokhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amabili kuphela abadinga ukuphephela kweleMelika ngomnyaka ozayo. Ngesikhathi kusabusa umnumzana Barack Obama wakulabantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi ayisiyangalolunye 85,000 ababevunyelwa ukungena eMelika bedinga ukuba yiziphepheli. Abantu bayakhala okumangalisayo kwele mali lapho kusanda kubulawa khona abantu abaningi ngamalwe cacha bathi lokhu kungenzakala ngesikhathi esilandelayo. Zulukandaba, njengokulithembisa kwami izolo lamhlanje siqhubeka sixoxa lesizalwane seZimbabwe sikhuluma ngezamabhizimusi. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Michael Ndiweni. Baba Ndiweni, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kids, sanibonani balaleli.
Yeah, akusitshela ukuthi wenzani empilweni ba?
Lokhu abathi ngesikhiwa yi-social activist, ngimelela ilungelo loluntu. Ngiyakhuluma kakhulu kundaba ezihlukumeza uZulu. ikhangele kakhulu indaba ezesikhiwe sithi ngasikhiwa i-economic justice, ukuthi abantu bakhululeke bathole amathuba kwezomnotho. Njalo futhi ngisebenza kakhulu labantu abasebenzayo futhi ngama-small traders, ama-vendors, inhlanganiso ethi Bulawayo Vendors and Traders Association.
Singathi khona ngale-ke kuma-vendors liphila njani laba bantu abathenga bethengisa impahla?
Kulobu nzima kithi esihlangana labo kakhulu ngingasikhangele abesebenzela khona khonapha koBulawayo lakwezinye indawo. Kathesi kuyala kuthi phezulu kunje nje abantu abalanda zokuthengisa elizwe liyana, abanye abantu abasasebenzi. Yazi ukuthi abantu abazisebenzayo bathola imali zokuthi babhadale ama-school fees, bazithengela amaphilisi, bathenga ukudla. Nxa izulu lisenasokunje siqhasukuka lezulu, abantu abasasebenzi, kuba nzima kakhulu ukuthi iy'mpilo zabo ziye phambili. Njalo futhi kungasikhangele izinto lapho abathenga khona impahla kwezinye indawo, abantu abathengisa sebefuna okheshi khonapha elizweni. Nxa besiya phandle kwelizwe kuyafunakala i-foreign currency, isisipho ukutholakala ukuthi uma uyithenga ebe nama-premium afika kubo 40-50%. Khona ngale phesheya futhi njalo bahlangane nendawo lezinto eziningi ezisipha emabhoda lapha kuqhabeka nzima. Kulobu gwelegwele obuningi obenzakalayo endaweni zokungena nempahla lapha, vele kunzima kuma-transporters. Basikunyeze khona ngale emazweni nxa besiyathenga, abalandawo zokulala, ama-toilets, omama bayathathela izimali. Hhayi, kulobu nzima kakhulukazi emsebenzini wabo.
Singathi ngenxa sikhangela-ke ukubamba imali la, babamba imali ezinjani?
Kuhlangene kusiya ngokuthi umuntu uthengisani. Abathengisa izwidzi lezi babethola khona kuzimanjalo okuncane okungama-coin. Abathengisa impahla babethola le mali esithi RTKs, i-bond. Then nxa uthengisa ama-fruit njalo futhi engxenye bayathola nale mali encane ama-bond notes, ama-bond coins. Kodwa abaningi abantu abasebenza ukuzithengisela abathathi ini RTKs, ziba nje i-RTKs ikhipha ngokuthi xa usudinga i-foreign currency uyodinga izinto, sokusiba nzima ukuthi uyithole. So kumele uyithenge ngenxa yekhose kabili kumbe almost 70%. So kunzima kakhulu imali abazitholayo ukuthi basebenze, kulobunzima kakhulu indlela abasebenza ngayo.
Ye, ngamafitshani-ke nxa ungagqiba khonapho, ubona ngazani-ke abathenga bethengisa emgwaqweni bo bangaziphilisa njani ukukhuphula impilo yabo?
Athink umqoka phezu kwakonke ukuthi umkhono kumele uvuke usebenze ukuze imali leyo esilayo ibe lamandla. Nxa sikhangela imali zokwamanye amazwe, yiyo indlela abantu abangasebenza. Njalo futhi okunye okudingakalayo ukuthi uhulumende athathe umlando ukuthi a-formalize kumbe abeke imizamo esiyale ngathi yi-strategy yokuthi abantu abazisebenzayo abalembono emihle. Ngasikhangele kakhulu i-resignation zayo kutshengisa ukuthi abantu abayi-13% kusiya ku-14% khonapho ngabantu abafuqwa i-entrepreneurship, abantu abafuna ukusebenza not because bafuna ukuthi bathenga ukudla baphile buti bafuna ukuthi babe ngosomabhizinisi amakhulu. So kuyadingela uhulumende abe le mizamo ukuthi abasekele bakhule, bangene nabo kuma-mainstream economy, bafane nabo okay, bafane nabo pick and pay, bafane nezitolo ezinkulu ezithengisa impahla, o-Edgars nezinye nje. So kunjalo ngithi mina uhulumende kathathe inzame ukuthi abe le-strategy soku-integrator kumbe sokuhlanganisa i-informal economy into the mainstream economy.
Ye, lapha-ke besixoxa lobaba uMichael Ndiweni u-Vendors and Traders Association khonangale-ke eZimbabwe koBulawayo. Sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa, baba Ndiweni.
Ngiyabonga kithi, baba.
Asihlanganeni njalo kusasa lapho siyabe sixoxa khona lesinye isizalwane seZimbabwe, lapho sixoxa khona ngokutshiyeneyo.
Kwezenzakala eMelika namhlanje, kukhanya ngani abanye abantu okumele banike ubufakazi udalele House of Representatives bayala ukuveza udaba lokuchatshangelwa ukuthi kwenziwa ngumongameli Donald Trump wacela umongameli wakwele Ukraine ukuthi ahlolisise okwenziwa umntaka Joe Biden kulelo lizwe. UTrump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi umongameli wakwele Ukraine ahlolisise okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden owayesebenzela inkampani ephehla umlilo kagetsi. Ake sizwe umnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, ekhuluma ngodaba lolu osolufake uTrump enkingeni.
Okokuqala ukubona kwami ukuthi into enza abantu laba abasebenza lo Trump bengafuni ukuya eCongress ukuyotestify indaba yokuthi okokuqala uTrump uyabathreatena ngoba udemanda i-full loyalty from abantu abamsebenzelayo. Okwesibili ikuthi mostly ama-Republicans bazama ukuma behind uTrump. So I think abaningi bayesaba ukuthi baye Congress against izifiso zikaTrump ngokubana abazi imibuzo abazoyibuzwa lapho, kungenzeka ukuthi bagcine bekhuluma izinto ezingahambelanini lokufunwa nguTrump. So plus iDepartment of Justice ekhokhelwa nguba itshengisa ukuthi layo ivele ayifuni ukuthi abantu bahambe bayetestify kuCongress. So the way ngibona ngakhona mina i-defiance inje from uTrump labantu bakhe abamlandelayo.
Ubona ngani bengahamba, kukhona yini abangakuveza okungalimaza umongameli Donald Trump?
Ye, ngiyakholelwa kakhulu ukuthi yikho akusetshwa nguTrump ukuthi mhlawumbe bazosuka baveze ezinye izinto ezingakaveli njengamanje under i-cross examination. So rather than ukuthi athathe i-chance yokuthi abavumele ukuthi bayetestify e-Congress, ubona kungcono ukuthi abalise, ngoba usaba khona lokhu ukuthi kungagcina kuvumbuluka ezinye izinto. Ngoba ngokubona kwami akusindaba ye-Ukraine yodwa I think uTrump are involved kiyo lapho abuser khona i-office ka-president. I'm sure ukuthi kukhona futhi lamanye ama-instances dealing lamanye amanye ama-foreign countries lapho ongathola ukuthi kukhona izinto azesabayo ukuthi ma zingavela zingagcina zisiba ludaba olukhulu oluzoyenza impeachment ibe much stronger ma abantu base-America bangezwa ukuthi kulento esifana nalezo ezenzakalayo.
Njengoba bengahambi khona ngale edalele House of Representatives kumbe ngathi kuma-committee wona la ufunakalayo, pho-ke bangadoswa njani ukuze be khona ngale?
Ngokwazi kwami i-House of Representatives ilelungelo lokuthi issue amasaphina ukuthi bonke abantu laba ababiziweyo kumele babuye bazo-appear court phambi kwedale le-Congress le-House of Representatives. So I think umthetho uyavumela ukuthi laba abaphula lesaphina bengayilaleli, I think i-Congress ilala ilungelo lokuthi baboshwe laba bantu or banikezwe ama-fine azoyenza ukuthi abafosele ukuthi babuye bazo-appear ba-testify phambi kwe-Congress. So ngokubona kwami i-Congress okwamanje I think isazama ukuthi at least ingasebenzisi amandla enawo ukuthi ibafosele laba abantu babuye, kodwa isazama ukuthi kukhulunyisane ngokunegotiate ukuthi okay ozozowaphiya uzokhuluma under oath okwaziyo ngokwenzakalayo. So I think ekugcineni ma kukuthi i-Congress isifosiwe kwalaba abantu bayagcina bethatha amanye amanyathelo ukubafosela ukuthi babuye bazotestify.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa. Sixoxe laye ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagase aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku-9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7 a.m. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave, laku-shortwave ku-4930 13860 laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-shortwave ku-4930 13860 laku-15460 kilohertz kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Ye, lamhlanje silethulela umculo ka-Blessings Ngqo umfo kaNkomo odabuka khona ngaleke eMatopo.
Igamalami ngunqobezitha Nkomo, ngicula lo Jonathan Wise lo Robin Mlawuzi, kodwa iqembu izethekeli laqaliswa nguBlessings Ngqo Nkomo lo Jonathan Wise.
So you take
Ingoma le ethi gwabe gwabe ikhuluma ngomuntu singathi othanda unkosikazi wakhe kumbe umfazi wakhe, njalo egwabisela abanye abantu ngokuthi umfazi wakhe ngumuntu omuhle, ngumuntu omphethe kuhle. Owayenza sayicula le ngoma yokuthi sasifuna ukuthi sivuselele umdumo wakobulawayo wemathebeleni wakudala, wenzela ukuthi isinto siqhubekele phambili, abantu bengalahli amasiko abo. So sadoku samuvuselela sicula njalo njalo nje. Sithanda ukwazisa ukuthi abalandeli bethu siyabathanda kakhulu, njalo kukhulu okuzayo esibagcinele khona. Khona nje sizahamba indawo zonke lezi sibanika umculo wethu weZimbabwe wakobulawayo emathebeleleni, indawo zonke nje abejabule kakhulu, sivuselela isizwe ngomculo njalo njalo. Abalandeli bethu, umculo wethu bengawuthola ku-iTunes, wonke nje kuma-social media. Ngakuvele ubhale iza Thekele Music, uzawuthola umculo wethu. Siyabonga kakhulu.
Lapho ke umculo ka Blessings Ngqo lezethekeli sizokuyo ukuthi abantu bathini lapha ke namhlanje. Unoma Ncube uthi amavuko dube ye unjani kula ngapho, sizokuthi ke silobaba lapha ecingweni uPaul Dlovu. Paul Dlovu, isikhathi se-social media kula manje, ungathini namhlanje?
Kunjani baba mntakazi?
Ngiyaphila mfowethu, unjani wena?
Ngiyaphila.
Ye, kwini ongasitshela khona namhlanje?
Mina engakutshela khona ukuthi yazi bengifisa mani ukuthi mhlawumbe but ngike ngazama ukuthi ke ngifonele lalo omnye ubaba lo MP abathi ngospare, abathi ngospare sithole. Nenkinga mani lapho esihlala khona, into esedizayini ukuthi abantu basuka bangena nje bazihlalela and inkomo azinamadlelo. Ngiyazama ukuthi ngikhulumisana nayo ukuthi at least bethu mhlawumbe bangabona ukuthi abantu bangaba bafaka in order na ukuze inkomo zikwazi ukuthola amadlelo. Ngoba sikhova manje ziyaphi from ngoba akusela ndawo lapho ezidla khona, uyabona?
Ye, uthe indawo lapho okhuluma ngayo, indawo okhuluma ngayo kuthiwa ngaphi?
Indawo ekhuluma ngayo kusenyezi lapho eflabhu, kusenyezi ewanezi.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke isikhathi dumfo wethu, sibongele kakhulu eNdlovu, ungathina lokusasa baba.
Uyabonga lapho.
Okay, bye-bye. Hayi, ubaba uPaul Dlovu uthi-ke badinga amadlelo kuthi isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Isiphathamandla sikahulumende esisebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Joram Gumbo, obotshwe izolo, ukhangelelwe ukuthi uzamiswa emthethwandaba namhlanje. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngo-Kips Dube. Asidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama.